Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kudingwe umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yokukhulumisana yebandla leli leZANU-PF. Ibandla leli lithi kalisoze lingene imihlangano eqoqwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ofisa ukuthi kulungiswe isimo esibi somnotho welizwe leZimbabwe. Umnangagwa uqoqe omunye umhlangano izolo lapho obekulamabandla amancane akhokela ele-MDC elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Amanye amabandla la athi akuncedi ukwenza imihlangano kungelabandla le-MDC elikhokelwa nguChamisa. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC, uthi kuqakathekile ukuthi kube lo mlamulankunzi ozaphatha inkulumo zamabandla athi uMnangagwa.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu itshiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle njalo ngendlela okujwayeleke ngayo ukuthi inkulumo ezenziwayo.
Ye, nxa sukhangeleke elikufisayo khonokho kumele kuqaliswe mbani?
Ye, kungaqaliswa njengobona ukuthi kwaba nemizamo eZimbabwe Council of Churches abantu abanjalo abafanayo abavefisi ukuthi balisubeze nkulume kumbe kungaba nokukhulumisana phakathi kwamahlangothi amabili ebesevumelana ukuthi singamcela ukuthi asincedise ukuthi sikhulumisane kubani. Noma isubject ingakwenza lokho kumbe i-African Union.
So ke nxa sokukhulunyiswane khonapho lahlala phansi lahlafuna ithambo leli kumele kuphumene.
Kumele kube lesivumelwano sokuthi ilizwe lizabuyela njani ekuthini libe nomkhokheli owakhethwa ngabantu kumbe umkhokheli abantu bonke beZimbabwe abasuthiseka ngayo. Kufanele sivumelane ukuthi ukhetho olulandelayo kuzenziwa njani ukuthi lungagcini ukhetho olulempumela engavunywayo ngabantu bonke. Okwesithathu, uPresident Chamisa ukuthi hayi kufanele sivumelane ukuthi athi singasebenza njani ukuthi sisize indaba ezomnotho welizwe. Okwesine, uPresident Chamisa ukuthi hayi kawuvunyelwane njalo sebhekene ukuthi siyenza njani ukuthi silungise udaba lokudlelana kweZimbabwe namanye amazwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC, sixoxe laye eseLondon kweleBhilitane. Kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi inkulumo zamabandla zizaqhubekela phambili kungelabandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesibona ukuthi abantu laba abakho ngokulungisa bafuna ukuthi sifitele emuva nje ngenhlelo ezingayisiki. Mina ngithi mina imisebenzi iyaqhubeka ukuthi iya phambili. Nxa befisa ukuba yingxenye yalokhu bazoba yingxenye, nxa bengafuni njalo asitsho ukuthi ilizwe leli libe libuseke ngenxa yokuthi bona ngabakho ehlelweni lololu. Okwakathesi nxa sebengafuni hayi kukibo lokhu bayazikhethela khona abakufunayo ukuthi bancindezele inhlelo zelizwe ukuthi zingayi phambili. Yibo mbona abangafuni, bafuna abantu bathwale nzima, baphile nzima, yikho abakufunayo kuphela.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ingangenanga kungahlupha phela ukuthi kuyagcina umnotho vele ungalungiseki. Akunjalo baba Gawule?
Angikuboni kuhlupha lokho, njalo ngiyadaba ngoba sebezahamba la kukongress engxa yokuhluphayo kukhokheli bebandla lelo. Yikho ngibona ngani nje kokuhluphayo engxa bazathi kukongress yabo ngoMeyi bakhetha ukukhokhela okungcono nabongazi ilizwe lihambe lefamili engxa babe lokubona ukuthi kudinga kwenziweni. Okwathi ngabantu laba abalahlekile labo bantu nokubona kwabo abayazi into sebeyifuna ukuthi baye abakufuna vele abakwazi abakho ngabantu labo bangokwabo bona wodwa as individual bakhangelele khona kuphela yikho abakufunayo. Yikho uzobekhalela le inclusive le government of national unity or whatever inclusive government le bayifunayo yikho bakhangele bona kuphela bakhangela ngabantu.
Umnumzana Believe Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF, sixoxe laye eseJolojo.